la iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisana kuphela abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola ama race you know imthelo ye council isiba ibhadalwe ka test lemithole yemota yikho kuyizwa kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheza imali. Kodwa mina bengathi iglat ekho i-market kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye nxa sizwa kubandla leZanupef but hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZanupef kambe ngabahambelana khona
izijeziso zenotho aziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina imali yakhona iyabisiya ngaphi imali efanele ingene izithebe eziningi ezigejwayo platinum olithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu bezimbabwe imali yakhona iya ngapi ya so yikho thina nxa laba abakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asoze sibakholwe ngoba ingoma abahlali beyikhuluma naleyo.
Ye kodwa noma sikhuluma sibili sijula kukhanya nzani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka.
Akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo umuntu wonke uyabe le mali luba angazazuza imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayethenga awusithozi kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizimpahla ezilungiswe eZimbabwe so kusiba lama-excess reserves yikwazi agcina kwema-bank sekulungisa ama-import licenses.
So yindlela ongenzwa khona i-money supply ingcono khonokho.
Iqiniso ukuthi i-money supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment yikho phela abantu bezanu behlale bekhuluma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana lokumbuso welizwe nxa kungaguqulwanga khonokho asize kulunge ngesiphangiphangi.